Siyabonga Mavela Silojonga lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Tone zikonzero zimwe zikwini
kungamalunga epolitbiro la engikhuluma ngawo sibonisane phezu kwezizathu eziyizo ezenza ukuba uZulu ebandleni abakhonone phezu ngokwenza kwethu thina inkokheli zebandla.
Uhlangothi lwabesifazana kubandla lezanu PF lusola kakhulu ukulwisana okukuleli bandla okuyinto esekelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Engikuthandayo that request imali leyo ukuthi uhulumende kasakhangelanga kuphela emergency sector. Usekhangele ukuthi nga begijimisa i-emergency relief for abantu lezifuyo benyonga ngazendle. Ulakho phakathi esingathi ngesikhiwa i-sustainability element.
Uhulumende uthi ucela imali engange 1.5 billion yokudingela uZulu olambayo ukudla. Izizalwane zeZimbabwe sezingcome ubuhle bombuso ohlonipha intando kaZulu kwele South Africa ngemva kokuba amabandla amabili aphikisayo kulelo lizwe eseyomongameli Jacob Zuma emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lwabesifazana kubandla lezanu PF namhla lusole kakhulu okulwisana phakathi kwamalunga aleli bandla. Ebekhuluma emhlanganweni abawenzele eHarare ngaphambilini komhlangano wezanu PF Politburo. Amalunga alolu hlangothi asole kakhulu okulwisana lokhu okuyinto esekelwe ngumongameli Robert Mugabe. Inkokheli yalolu hlangothi ithethe leli thuba emhlanganweni lo ukuhlasela omunye wabasekeli bakaMgabe umnumzana Emerson Mnangagwa besithi kumele aphumele egcekeni atsho lapho ami khona kulimpi. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo iphume emhlanganweni walolu hlangothi owenzelwe esigodlweni seZanu PF eHarare wokubonga umsebenzi kamongameli Robert Mugabe ngesikhathi engumgcini sihlalo wenhlanganiso yomanyano wamazwe akuzwekazi le-Africa we-African Union. Oqale linkulumo ngophethe zemali kuhlangothi lwabesifazane beZanu PF unkosikazi Sarah Mahoka otshele lumbuthano ukuba kumele atsho umnumzana Emerson Mnangagwa lapho ami khona. Wasola ukwenza kwephephandaba le-Herald Mahoka ethi kalisazakali lapho limi khona, wacela umongameli Robert Mugabe ukuba abachasisele njalo kuba ngubani isikhulumeli sebandla ethi ngoba bedidekile ngokwenza kukanobhala jikelele egatsheni lwezokuhanjiswa kwemibiko umnumzana George Jaramba. Umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ongunobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane lolu laye usole kakhulu ukuthukana kwenkokheli zebandla eziphoselana aqatha kuphuma lezindabeni. Okuyinto esekelwe ngumongameli Mugabe ngokwakhe laye gcizelela kulinkuthazo ethi kumele inkokheli ilandele indlela zebandla ukukhalaza hathi ukuthukana njengalokho osekusenzakala.
Mupolitbiro inyengo zepolitbiro zandikutaurite tona zikonzero zimwe zikwini
kungamalunga epolitbiro la engikhuluma ngawo sibonisane phezu kwezizathu eziyizo ezenza ukuba uZulu ebandleni abakhonone phezu ngokwenza kwethu thina inkokheli zebandla. Kukhulunywe ngakho sizwe okuhluphayo okulungisiswayo kulungisiswe.
Umsekeli kanobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane lolu unkosikazi Sandi Moyo laye ungezelele kulokhu kukhalaza ethi ontanga kumele balimuke bangaze bavuma ukusetshenziswa yile nkokheli ukufeza izifiso zabo njengalokho okwenzakale esigabeni senkabazwe lapho mama bevinjwe ukugada amabhasi abeqoqwe libandla ukuthi baze ukuzomenzela amhlophe umongameli Mugabe ngomsebenzi awenze ngesikhathi engumgcini sihlalo we-AU.
Singumsebenzi ukutshona behlukulu zabantu. Kodwa sithi baba, thina njengabomama, they will not manage. But I think this is not the right time. Time ya nas de kukorotheza hayi baba ukuthi sikwenzele amhlophe njalo sikubonge umsebenzi wakho omuhle osenzele wona.
Wengeza ethi yena labanye abesifazane ebandleni bengasoke balahla imuli kamongameli kanye lenkokheli emsekelayo.
Silawe sizahamba lawe lo baba sizahamba lemuli yenu yonke sihamba lani singabomama.
Umongameli Mgabe utshengise ukukhathazeka kwakhe phezu kwezehlakalo zebandla wathi kumele kuphele abalokukhonona benze kanjalo belandela indlela zebandla hathi kube lokhe bethukana emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Uhulumende uthi ucela imali engange 1.5 billion yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla kanye lokuncedisa abalimi ukuthenga ukudla kwenkomo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethule isicelo lesi izolo njalo uthi imali le izasetshenziswa ukuvuselela ama irrigation, izikotsho, amadamu lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. Uhulumende uthi abantu abahlaselwe indlala abadinga uncedo bafika uzigidi ezintathu i-3 million. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi lanxa i-1.5 billion le ikhanya inlutshwana izanceda kakhulu ngoba umumo wendlala uqhubeka usiba mubi elizweni.
Ayisoze yenele kodwa ngiyacabanga ukuthi izathatha ibanga elide ekuzameni ukuthi kulungisiswe izinto eziningi. Engikuthandayo nge-that request imali leyo ukuthi uhulumende kasakhangelanga kuphela on the emergency sector. Usekhangele ukuthi nxa begijimisa i-emergency relief for abantu lezifuyo benyonga ngazendle, kulakho phakathi esingathi ngesikhiwa i-sustainability element bayibhajethele khonapho ku-1.5 billion ukuthi even within an emergency situation anje phela kube lokunye okuzasala kuqhubelekisa phambili inhlalakahle kaZulu. Yikho konokho mina okungithokozisayo ukuthi kaningi siyathola imali eye-emergency kuphela, asisakhumbuleli ukuthi kusasa-ke, kodwa kuyokukhumbuleli ukuthi ikusasa-ke. Mina ngokuthi even sebengaba ngayithola uhulumende kusasa ngeza-ke bacele imali engangaka ngoba yona liyana othe irrigation rehabilitation ilakho ukuthi singasinika nokudla okuningi kwenzela ukuthi singagcili ukudla kusasa kwabanye abantu. Khonokhana mina ngiyakuthanda asiwo kudla kwabantu kuphela but lasezifuyweni.
Nxa uhulumende ethe wamemezela isicelo esinje ngoba nakhangelela ukuthi basamukele bamncedise izinhlanganiso ezizimeleyo ngabanye uhulumende ngobani kahle kahle?
Ngohulumende babanye amazwe balakho ukungena baphathise inhlanganiso ezizimele zodwa akanye futhi lenhlanganiso ama-agencies awe-UN. Kubuye futhi la mabhizinisi akhona even naphakathi kwelizwe. Bengisakhuluma ngawo lapha ukuthi mina angabhizinisi ayakhuthaza ukuthi angene ku-partnership lo hulumende bafake lezo mali okubuya kube ukuthi i-tax yabo iza kuba ngcono, iza kuya phansi ngoba bayaphathisa enhlelweni ze-emergency. So baningi-ke abantu abangaphathisa state na ohulumende amanye amazwe ama-UN agencies inhlanganiso ezizimele zodwa akanye nangabhizinisi lawo angaphathisa.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokulima sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association sisole kakhulu ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwemihloliso ngokwethula umthetho othi abantwana abalobe imihloliso ye-O-Level nyakenye abaphumele o-D kumbe u-E bapasile. Lusethula impumela ye-O-Level iyanyakenye izolo ugatsha lwezimseki luthe kuqala lonyaka abantwana abaphumele odilo iku-form 4 bapasile. Ababalisi bathi bathukuthele ngesinqumo sezimseki lesi ngoba ingazange ikhulumisane labo. Bathi njalo okwenziwe yilolu gatsha ikwehlisa uhlonzi lwemfundo yeZimbabwe. Esikhathini esedluleyo umntwana oku-form 4 ubepasa ngo-A u-B lo-C kuphela. Isiphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundane usole kakhulu iZimta njalo uthi bazakhulumisana logatsha lolu.
Baphambanisile nxa bezakhuluma nawo befithi 50% bezekhuluma ngama-E nabo-D angazi ukuthi sebedingani. Engeke ngikudinge ukuthi iquality yephathi ibe ngcono, kodwa mina ngangikhangele ngibona ngani iquality yephathi iba ngcono nxa i-standard sethu iphezulu ifika kufika. So yinto vele enhla okumele ukuthi bakhulume ukuthi kutshoni.
Lapha baba Kundane uthi izimseki kayizange ikhulumisane lani njengababalisi ingakathathi lesi sinqumo.
Kuyamangalisa kakhulu umbikelo uphume bengakhulumanga lama-stakeholders. Ngathi ngama-stakeholders ngathi aqakathekileyo, kodwa-ke into leyi kayisavezwanga kithi. Njalo nxa sikhangele thina singabantu abakhuluma nominister we-education lapha nalaphayana sikhuluma izinto eziningi, njalo into le kabazange bayiveze, kabazange bakhulume nayo. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa i-interpretation enje isiphuma vele kutshona kuzaphazamisa abantu abaningi ukuthi babezazi ukuthi what is the meaning of this. Kutshona vele vele kangizwakalithi kutshona.
Sona isinqumo lesi kasiphazamisi yini izinga kumbe uhlonzi lwemfundo yeZimbabwe?
Iyaphazamisa kakhulu ngoba-ke abantwana abalendelayo abakufomfo khathesi abazabhala juni ekupheleni kweminyanga bazagcina bona sebedlalathi besadingi ukuthi basebenze gadalalo kwenzele ukuthi bathole iphasi engu-T engu-D engu-A phezulu ngoba befithi bona even i-C le-D iphasi. Nxa sekedlule khonokho-ke bazabona kulenkinga phambili ukuthi indawo ze-A-Level bazeze bazithole umsebenzi kabaseze bawuthole. Kanti abantu nxa bedinga umsebenzi abezimseki bazakhuluma na ukuthi ama-results ka-2015 akhangele u-E le-B ngemibasi, kodwa ama-results ka-2010 ka-2011 ka-2012 ngakhangelanga u-E le-B engephasi. So la ngikhona kuzalidrowa ngaphi lapho ukuthi abanye bonke abasemazweni babezazi ukuthi khathesi ilodisenenabaphasi.
Umnumzana Richard Gundane yisiphathamandla seZimta. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezemfundo umnumzana Thande Kuzinti Mkandla laye osole kakhulu ugatsha lweZimsec.
Thina abanye sibone ngathi loku sokunye indlela yozama ukuzabulisa ukuthi abantwana bapasile kakhulu, kodwa kayisiko ngobana phela odila bokibo nabo bangenisa kumntwana kuyiphi indawo ngobana labazomthiweni abantu bafuna abantwana abakhaliphileyo. Olo-A nguye ophuma phambili, ulandele lo-B, ulandele lolo-C, bayafika lilo-E. Ngabo u-D lo-E yebo ngomlomo wathiwa bapasile, kodwa yize izinto ezingasebenziyo zona lezo ngombono wami.
Ababalisi bona bathi izimseki kayizange ikhulumisane labo ekuthatheni lesi sinqumo, kambe yinto elokuhlakanipha phakathi yini le?
Ayisezibe lokuhlakanipha baba Nkomo labalaleli, ngobana umkhulumisane loba njengoba ngisitsho nxa mina engingaba umphathi wekholeji ngizakhalela ku-A lo-B lo-C, ngoba indaba le ngeyesizwe izimseki ayilalo ilungelo lokubonga ukuhlala phansi yodwa ibisisithi loku kuze sebephumile ezandleni zayo. Angitsho kumele kuhlale lokoba ama-stakeholders kuvunyelwane kubonakale uhlonzi luka-D uhlonzi luka-E ukuthi umntwana luyemukeleka yini ekonflikti kumbe ufundele ubunesi kumbe ufundele ubutisha ngabe lo-A long iziko zokhlozika izinto lihamba ku lobo ezimthini bayazilindisazi bazama ukuthi bathi bona siyathethiswa ongathethiswa lokhu
nxa sesikhangela umntwana nalo ophume lo D kumbe lo E uyabe ethole how many percent
kusho ukuthi empeleni uyabe engaphansi kwabo-50 kuthi ito D labo E bathi bekhetha kumetheka kuka-40 labo 50% ngoba ngiyakwazi ukuthi ungakhangela ngibona elinye ilizwe elizakunalokhu elithatha o-30% i-South Africa lema-yunivesithi amanye athatha u-30% usiya phezulu lomuntu ophasileyo kodwa shuwa ungathi umuntu one-30% ophasileyo ngikwehlisa izinga lohlonze ukufunda lokho
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yincwethi kwezemfundo izimsek ithi abalobe imihloliso ye-olevu nyakenye sebengathatha impumela yabo kusukela kusasa ku-Life Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale emhlanganweni we-ZANU-PF Politburo eHarare wona obuhlaziya ukulwisana okukuleli bandla thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Obe ngumphathintambo wezomvikela obona ngobudlelwano beleFrance lamanye amazwe umnumzana Laurent Fabius. Ubekwazi chiya isikhundla sakhe sesiyakhokhela ikhansili ebona ngokuqondiswa komthethwandaba we-Supreme Court. Umongameli walelo lizwe umnumzana Francois Hollande ubikwa kunguye okhethe uFabius ukuthatha lesi sikhundla kodwa akasatshongo ukuthi ngubani ozathatha isikhundla asichiyayo. Owebandla lamademokrasi umnumzana Bernie Sanders kanye lodume ngokukhulumela eceleni okubandla lama-Republicans onothe okwamagama umnumzana Donald Trump yibo abanqobe kukhetho lwama-primaries amabandla abo izolo esigabeni se-New Hampshire. Lamhlanje esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Philip Spanda yena osehlala eManchester kwelebhilithane. USpanda uqoqa impahla endala egoqela izigqoko, izicathulo lokunye okokusebenzisa loba okudlaliswa ngabantwana abe sesiya kwabela intandane izihlobo labangane abaswelayo eZimbabwe. Uqale lolu hlelo eminyakeni esanda kwedlula njalo kathesi uthi sowaze waba lesikolo sentandane esilabantwana bedlula amakhulu amane abancedisa ngezembatho.
Mina ngabuya lapha e-England ngo-2002 njengomuntu wakhula la engumuntu ongani uyadubeka kancane. So ngathi ngizuze i-chance yokuthi ngibuye e-England ngase ngikhangela-ke ukuthi lapha e-England kulabantu abalahla izinto abanye abantu bedubeka ekhaya. Njengoba nangangisebenzela enye ikhampani ekhaya ngale abangani bami bahambe emsebenzini beyelazicathulo abanye beyelamajesi. Nga-approach amakhiwa ukuthi angicela into elilazo ezindala nje lininike ngihambe nginike abantu. It was just like that. Ngathi ngiqalisa ngangisebenzela ikhampani okuthiwa yi-Toyota eZimbabwe. So ngathi mbuyela after coming to England ngathola sokulabantu engangisebenza labo nearly 10 abafive because of different diseases eZimbabwe. Abantwana babo baba bengazi so nxa bembola babembola njengobaba wabo. So then I said to them, no, whenever I come here I'll be giving you some clothes. And that's how I started. And now I've started a charity esemaswingo ekuthiwa iBophoma Village. Ilabantwana abangu 402. So nxa ngibuyela ekhaya ngiyabaphathela impahla. So abafuna ukubona engikwenzayo bayahamba ku Facebook yami uyadinga ibizo ukuthiwa nguPhilip Sibanda eManchester, or uyahamba ku-YouTube ukhangele uPhilip Sibanda the Marshall Commander, abone sikwenzayo. Ngizama ukuthi engikwenzayo wonke sibambisane nabantu bonke abase-England ngapha, nxa kuyukuthi kona siyagwanisa sihambisa impahla endaweni ezijiyeneyo. Mina engikwenzayo ukuthi every year nxa ngisiye ekhaya vele ngiyabaphathela even ama-drama ngu-10 ezempahla.
Labo abangani bakho osebenza labo kumbe ohlezi labo khona ngapho, bayakwamukela okungakanani njalo bayakwethemba okungakanani ukuthi uzahambisa impahla lezo othatha kibo kulabo abaswelayo?
Umbuzo omhle kakhulu sis PJ, because okwenzakalayo ukuthi uyakwazi ukuthi abantu amakhiwa ngabantu abafuna ukubona ukuthi kona into abawunika zona uyazifikisa yini. So into engiyenzayo ukuthi nxa ngihamba ekhaya ngiyathatha ama videos sis PJ, ngishuta ngithatha ama video amaningi, nginika abantu impahla, zonke impahla engiziyenzayo la, nxa kuyukuthi nginika izihlobo zami nje ezinye ezintutshwane, ngiyathatha ama videos ukuthi bazibonele. Yikho ngisithi nxa ngingayenze engikwenzayo ngifaka ama video lawana ku YouTube, amanye ngiwafake ku Facebook, yabe ngisenzela bona bala abantu abanginika impahla ukwenzela ukuthi babone ukuthi hayi impahla leziyana esimnika zona sibili ziyafika. And then ubuhle bakhona labana embahambisela impahla isikole esinjenga lesi yanibuphoma banika incwadi yokuthi khona eyokubonga yokuthi khona ngizonika labana abantu abanika zona ukwenzela ikusasa.
Bakwemukela okungakanani abantu abasekhaya uncedo lolu?
Okunye angithanda ukuthi ngigide ngizixakazela sisi-PJ, kodwa-ke nxa kuyukuthi ungumuntu njengoba lawo ubunjela ukuthi uyakhangela engikwenzayo, abantu bekhaya bayabonga kakhulu isikhathi sonke. Nxa kuyukuthi ngiyafika uyazibonela wedwa, abanye ibona ngokukhala sisi-PJ, bayakhala ngifika nje kuphela esikolo bayakhala. Iyisayini kutshengisela ukuthi yikuthokoza, so kukhala yikuthokoza, ngoba ungakhangela isikhathi sonke nxa mbuthelele abantu kuyabe kunabantu abe-community khonapho, abama-village khonapho, abeyizakhamizi ezikhonapho ngiyazibiza, babuye labo bazothatha. Kuyabukiseka kakhulu sisi-PJ.
Uyathenga lokudle kube lidili?
Isikhathi lesi engafika ngaso lesi ngathola ngabatshela kuphela ukuthi ngibuya le mpahla, ngathola beyenza izimanga bembulalela inkomo inkalakatha yenkunzi, kwaba lidili elimangalisayo. So lami ngangezelela nje ngonye okuncane ukuthi kona sibe lokuyinto ngani kunjengokuba yiparty nje sigide after sesibanike impahla. But engikucabangayo kathesi isis-PJ, ngibathengele ama-uniform ebhora ngoba ngabapromisa abantwana besikolo bonabo abantwana abancane ukuthi ngizaliphathela ama-uniform ebhora. So ngabathela ama-uniform ebhora, ngabathengela ama-shooters ukuthi labo bake badlala ibhora begqoka ama-shooters. Uyakwazi ukuthi wena lami isikhula sasingakwazi into ukuthi awaba-shooters esikhula. So ngifuna ukuthi ibayenzela izimanga ngibaphathele ama-shooters. So ngabathela ama-shooters, khathe sinde ama-shooters agcweleyo endlini engawahambisela esikolo soneso. So injongo yami ngifuna ukuhamba ekhaya ngo-May.
Kuyini sibili okwakwenzayo kwakufuqa ukuthi uqalise uhlelo lolu?
Mina ukukhula kwami sis-PJ, ngumuntu okhule ngigcinwa ngumzali omunye, ngigcinwa ngumama kuphela. Angizange ngibe lexesha lokubana ngibone ubaba wami. Ngikhula mina ngumuntu owakhuliswa ngugogo lokhulu. Esikolweni kwakufica ukuthi sasihamba esikolo singelazicathulo, ngoJuni kubanda kugodola. Ngaqalisa ngokucabanga nje ukuthi ngiphathele isikolo sakithi izicathulo, ngiphathele. So ngithi ngingacela abantu ukuthi ngicele izicathulo, abantu banike impahla, banike impahla, banike. Ngagcina ngisithi yekela ngiphoke ukuthatha ngiyezama. Yikho ukuqalisa kwami, akuloko ukuthi kuthiwa ngaqalisa ngisithi angifuni ukwenza. Ngapho ngokuqalisa ngicele izicathulo nje ukuthi angiyenike abantwana kwesikolo emapeyomekite eflatwood.
Lo ngumnumzana Philip Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala eManchester kwelempilithane, obekhuluma lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe sezingcome ubuhle bombuso ohlonipha intando kaZulu kwele South Africa ngemva kokuba amabandla amabili aphikisayo kulelo lizwe edonsele umongameli Jacob Zuma emthethwandaba laye wavuma kungela masotsha loba amapholisa atshaya abantu. Amabandla la ase uZuma emthethwandaba ngoba efuna abhadale imali kaZulu eyasetshenziswa ukuthuthukisa umuzi wakhe wenkandla. Kubika uBenedict Nhlapo.
lezi zinkulungwane zabasekeli bebandla le Democratic Alliance EDA le Economic Freedom Fighters EFF abebetshengisele emthethweni ndaba isekelo sombuso eJohannesburg besekela ukuthi uMongameli Zuma ahlawuliswe enye imali yomphakathi eyasetshenziswa emzini wakhe. Amaviyo ezomvikela kaMongameli asebenzisa izigidi zamadola ezilijumilanhlanu enhlelweni zokuvikela uMongameli Zuma emzini wakhe enkandla. Ngemva kwalokho umvikeli womphakathi unkosikazi Duluma Donsela walayo ukuthi Zuma ahlawule enye imali esetshenziswa ukwakha isibaya senkukhu esenkomo indawo yokubhukutsha lomduli wokuzithokozisa. Yilokho okwenzela amabandla letha uZuma emthethweni ndaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi abhadale. Izizalwane zeZimbabwe zithi into encomekayo kakhulu enziwe nguZuma ukuvuma kusiwa emthethweni ndaba ekhombisa ukuthi laye uyawulalela umthetho. Abanye bathi okuhle ukuthi ngesikhathi kuthethwa leli cala bekulezi nkulungwane zabasekeli balamabandla phandle komthethweni ndaba kodwa kula ngijolo yedwa ochaywe ngamapolisa kumbe amasotsha. Unkosikazi Nomvete Johanna ngomunye wezizalwane zakwele South Africa ebezitshengisela.
Akungeke kulunge ukuba umuntu emunye neqoqwana labantu bakhe abayifamily nabangane batyeba bade bamotshe. Kodwa abantwana langaphandle xa ungajonga ngempela ngempela isizwe sakuthi siyalamba siyahlupheka sihlala ematshotshompeni.
Isizalwane seZimbabwe esidume ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Godfrey Phiri uthi kuningi okufuze kufundwe iZimbabwe kwela South Africa.
Uqakatheke kakhulu ukuthi abantu baseZimbabwe bafunde, bajwayele nokuyimela. Ngoba ama-politicians mayebona abantu sebengathi bacabange, bayabacabangela. Kwenza ukuthi sinike abantu amandla abazosicindezela ngawo nakusasa.
Abanye bathi bathokoziswe ukuthi amagqwetha kaMongameli Zuma avumile ukuthi uMongameli uzayihlawula leyo mali nxa esazisiwe ukuthi imalini. Kodwa abanye abafana loMnumzana Lukhu Ndlovu bathi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguqule indlela abusa ngayo umbuso okhululekileyo njengokwele South Africa ngeke ube khona eZimbabwe.
NgaseZimbabwe ngeke kwenzakala ukuthi ngoba ngumthetho owavele wabekwa iconstitution yakhona yavele yaqina vele yabona yasivikela yena vele uMongameli wakhona. So akho ngenye indlela okungenziwa ngakhona.
Uthike labo bakhalela ukuthi bayithole inkululeko yokusola inkokheli zabo ngenkulumo ngezingoma langetoyitoyi kungela kubhaxabulwa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Kati sesidliwe ngomangoye zulukandaba kodwa singake hlukana isikhangele ebezikhokhela. Uhlangothi lwabesifazana lusola kakhulu ukulwisana okukhona kubandla lezanu PF. Ngakwelinye icele italela leli bandla ele Politburo velikhulumisana ngokudonselana lokhu lamuhla. Uhulumende weZimbabwe uthi ucela imali engange 1.5 billion dollars yokudingela uZulu olambayo ukudla. Ayike kwanele okwalamhlanje Zulu kandaba olivalelisayo nguntungameli Nkomo libelwa busuku obuhle.